Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 13 kuMpandula 2020 ngoGibsdube. Endabeni zethu lamhlanje. Sebese dlula amakhulu amabili 224 abantu asebebulewe COVID-19 eZimbabwe. Kulabanye abadika basalandele iziqondiso zohlelo lwe lockdown.
Into efuqa abantu ukuthi konkona benze kanjalo indlala nakuhlaleke ezindlini.
Kuxotshwa umlimi omhlophe eplazini afuya khona inkomo ezedlula amakhulu amathathu.
It's very sad because we had a lot of faith in the new administration.
Uyadanisa lokhu ngoba uhlelo lokudathela abantu umhlabathi lokhu luqhubekela phambili.
I don't see any future unless there's security.
Uhulumende uthi ulakho ukucela ilizwe leSouth Africa ukuba kuxotshwe ababengamalunga ebandla leZANU-PF abaqhotoza ilizwe leli. Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomhlisakazo. Sebesedlula amakhulu amabili 224 abantu asebebulewe COVID-19 eZimbabwe. Kulabanye abadika basalandeli isiqondiso zohlelo lwe-lockdown. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi abantu laba ngabanye balabo abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7,508 abahlolwa batholakala bele coronavirus. Kunani leli sebesedlula inkulungwane ezinhlanu lengxenye 5,675 asebephepha kumkhuhlane lo. Abantu abaningi bathi bazama ngamandla wonke ukuziphandela impilo loba nje bengasalandeli iziqondiso zokunqabela kumemetheka kumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Sekulenyanga phose eziyisithupha selokhu uhulumende wafaka iziqondiso zokuvikela abantu kumkhuhlane we-COVID-19 ngokuthi bahlale ezindlini. Uhlelo lolu lwenza abaningi bengenelisi ukuziphilisa. Uhulumende usevumela abanye abantu ukuthi basebenze loba nje konke lokhu kumele kwenziwe ngonanzelelo. Abantu abaningi bathi kunzima ukuzilandela iziqondiso lezi ngenxa yokuthi babhekane lobunzima bokudinga imali lokudla. Umnumzana Ndaniso Mpande ngomunye wababhekane lohlupho lokudinga ukudla ngapha ezama ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Into efuqa abantu ukuthi konkona benze kanjalo indlala nakuhlaleke ezindlini lapha abantu balambile njalo abantu abaningi abantu abasebenzayo. Thanda ukuthi ngabe uhulumende nxa isaqinisa lento ye-lockdown ngabe uyazamela abantu ukuthi bathola something.
Umpande uthi ilizwe lonke nje jikelele kalisazilandeli iziqondiso zohlelo lwe-lockdown.
Ilizwe lonke nje sokufana hamba ngisho la kuma highway uzabona abantu bayahamba kuyachovwa kwenziwa lokhu lalokhuyana amapholisa adizwa amashopu wonke nje avulile akusela nje into okuthiwa yi-lockdown.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Mary Mayimbo owenhlanganiso eZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations.
Abantu kathi sibahlezi ezindlini njalo abantu balambile. Belambile kunjalo imisika yonke siyakhitshwa. Lalaba kade bethengisela bethengisa okusemthethweni bahlezi ezindlini. Le mali lezo kade belazo akusela. So njengezichiye inkonkeli zethu zahlala phansi zasezibonisana zasezipuma lombono ukuthi ngcono abantu laba bathengelwe ini ama sanitizers, ama maski, lama gloves ukuthi bathole ukuthi ukuziphilisa ngoba hayi akusamanga kuhle ezindlini lapha. Abantu balambile, impilo sinzima sibili, lobudlwangudlwangu sobukhona busela konke sokukhona ngenxa yokuthi abantu sebehlezi phansi akusela lutho abaluyenzayo.
Owake waba ngumphathi ntambo wezempila kahle ngesikhathi sikahulumende womanyano uDokotela Henry Madzorera uthi kunzima ukuba abantu bazilandele lezi ziqondiso elizweni ngenxa yesimo esibi somnotho.
Doesn't matter how many policemen and soldiers they put into the road for roadblocks and for enforcing a lockdown.
Akulandaba ukuthi kungangeniswa amapholisa amangaki kumbe amasoja lapha emgwaqweni lakuma roadblock ngenjongo yokulondoloza iziqondiso ze-lockdown. I-lockdown kayisoze isebenze izinto zinje. Lohlangothi lwezempila kahle alusebenzi lokunye. Kungakho sikhuthaza uhulumende ukuba akulungise khonoko ngesiphangiphangi.
To deal with this matter urgently.
Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi izithunywa zebandla le-African National Congress ezazikwele eZimbabwe ngeviki ephelileyo zazilande ukukhulumisana lesiphathamandla zebandla elibusayo, athi labanye abantu kanye lehlanganiso ezizimeleyo elizweni. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi uMnangagwa wethule lokhu izolo emhlanganweni awenze lamanye amalunga ebandla leZANU-PF enkabazwe. Uthi wakhuluma lomongameli Cyril Ramaphosa owathuma abantu abambalwa ukuzehlolisisa okwenzakala eZimbabwe. Uthi watshela uRamaphosa ukuthi akula nkinga eZimbabwe, ngakho bavumelana ukuthi athume abantu bazezibonela ukuthi kwenzakalani. Kulabanye abantu leziphathamandla zenhlanganiso ezizimeleyo abathi kubotshwa abantu mahlana eZimbabwe, okulabanye njalo abathunjwa ngabachatshangelwa ukuthi baphikisa ibandla elibusayo. Abanye babotshwa ngesikhathi uZulu elungiselela ukutshengisela emigwaqweni ekhonona ngokungethembeki lokugukudeka komnotho elizweni. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lomnumzana Nick Mangwana unobhala ohlangothi olubona ngokwethulwa kwemibiko. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Innocent Ndibali okubandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe, lomnumzana Joseph Juma okubandla le-ZANU-PF. UNdibali usungula lolu daba.
Nothi ukuthi bezosimbuluzela bezo-westist card, behluleka ukuthi behlangane lama-victims, behlangane labantu beZimbabwe ababuhlungu nge-situation yeZimbabwe. Nanku siyababona bathi it's not crisis, ngama-challenges. Yinhlamba le ebantwini bakithi.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke. Wathi sidinga ubaba uJoseph Juma.
Akula ntembe ukuthi ibandla le-ANC libuye lizobuzwa ku-sister party yabo abangapha ababusa eZimbabwe. Kanti madoda, lokho esikuzwayo lokhu kanti kuhamba njani, kutheni, ukwenzela ukuthi ona abantu babonisane benjani bancedane. So lokhu abakwenzileyo kumqoxo kubalulekile futhi, and kuhle ngoba bathe sebekwenzile abasayalanga, ngoba njengoba uzwile u-SD we-ANC ukhuluma ukuthi hayi lezi zantu ayiyalanga ukuthi sibone abanye abantu. So lokwana ke sebekwenzile, sebonene bona amabandla abusayo amavila amabili akheleneyo. Sebe sithi right, hayi sesizwile lokho elikutshoyo. Ake ngisizwe ke laba abanye abanye abantu abathi bahlukumezekile ukuthi bona bona bathi. So angiboni ntona kule ntembe ukuthi ibandla le-ANC lize lizokhuma le bandla leZANU-PF, beyiwo amabandla amabili akanjani ababusayo eSouth Africa laseZimbabwe.
Siyakuzwa kakhulu Golide Ndibali, nasi indaba Ndibali.
Uyabona ukuthi abantu beZANU-PF labantu beMDC into abazikhulumayo zilobu phukuphuku lobumbulu lokudelela abantu baseZimbabwe. Sikhuluma ngabantu abadubekileyo, abantu abasebuhlungwini, abantu abangela kudla, abantu abagulayo, izibhedlela zilamithi. Sikhuluma ngama-doctors angekho emsebenzini, angakwanisi ukubhadala le-renti nje endlini. Sikhuluma ngabantu abathathwayo, abanyamalalayo. Silomfana lo kuthiwa nguLokhuzeni uMcheyiwa lo oke wabanjwa. Silabantu abaningi asebehlukumeziwe kakhulu, abanye bafakwe emajele bengawonanga lutho. Ama-lawyers anjengabo Beatrice Mthethwa bayaharaswa. So iLokhuzeni ama human rights are being violated left, right and center. So lokho okukhulunywa ngubaba uChuma okwe brand Zimbabwe nje ikudlala lokho. Awungeke wakhuluma nge brand kuyikuthi ubaba womuzi uthwalele abantwana izinduku lemkhonto esevuke uBhinya. iZANU-PF nguBhinya, leANC nguBhinya, eGoli ngikhona ngale ngoBhinya nje kweyi-2. Abalandaba labantu bazikholisela bahostene baspenda imali yabantwana beZimbabwe, abalandaba.
Engakutsho kumfowethu lapha yikuthi ona vele akula into bengalu-expect ubana alutho ngaphandle kokuthi ona achothoze, ngoba yikuthi thina i-politics zethu ezelokuzeni ezeZimbabwe lapha safunda i-politics ezimbi ezokuthi ona we don't tolerate each other, we always just want to insult each other. Siyathethisana kuphela, asinikani imbono, asiyenzi lokwane esikubona kusenzakala kini khonapho kubo Melika, kubo England, ngale lapho lapho chisa khona. Ubona abantu they rise above parties and talk about the principles of ilizwe labo. Mina bengathaba ngabe la njenge-SFA nje babuye ngembono ekungathethisi ekungani but ekubonisana ngoba akula muntu vele ozabona into yonke 100% akula. Wonke umuntu ukulesidingeko yikho kuthi akona there is not with a monopoly of ideas. Akuyenzi ukuthi wona uthi wona hayi izanupevu yisikhokho sibili ibenza bakwazi yonke into hayi yabe ungamanga loka. Sidinga wonke umuntu abe khona ukuthi sibonisane into leyana siyilungise.
Lapha sizwe umnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF lo mnumzana Innocent Ndibali okubandla le-Economic Freedom Fighters. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ulakho ukucela ilizwe leSouth Africa ukuthi libophe ababengamalunga ebandla leZANU-PF abaqhubekela phambili becothoza umbuso wakhe. Umnangagwa owethule lokhu izolo emhlanganweni awenze lamalunga ebandla lakhe eGweru uthi kuyadanisa ukuthi abantu laba basebenzisa ubulembu bokuxhumana ukuthi bethule imibiko ethuka ilizwe leZimbabwe. Loba engabaqambanga ngamagama abantu laba ukhanya ubekhuluma ngomnumzana Xavier Kasukwere, umnumzana Patrick Joao labanye ababaleka eZimbabwe kulandela ukususwa kukaMoyi uRobert Mugabe esikhundleni sikamongameli. Umnangagwa uthi uyakwazi lapho abantu laba abahlala khona, ngakho-ke akusoze kuhluphe ukuthi babotshwe babiselwe eZimbabwe kuyathoniswa amacala ajiyeneyo. UKasukwere, uJoao losicamfundo Jonathan Moyo babefuna umnumzana Sydney Sekeonamai athathe isikhundla sikaMugabe hathi uMnangagwa. UKasukwere uthi uMnangagwa uchitha isikhathi elwisana labantu kulokuthi alungise okuhlupha uZulu.
I have never hidden where I am, and it's my right to be anywhere in Africa.
Yeah, ngihlala lapha engihlala khona, abantu abaningi bayakwazi. Lokho kuthiwa ngikhuluma amanga ukuzwe ngaphi, angikhulumi manga mina, ngikhuluma iqiniso. Kama abantu nxa ukuthi bayalamba ngamanga yini, khona ukuthi wangena embusweni ngokutshaya ikhu ngamanga yini.
No democratic processes that they like.
So ke amanga engiwakhulumile iwapi? Akele ukukhuluma amanga, nguye oqamba amanga. Ilelungelo lokuthi ngihlale lapho engifuna khona kuzikazi le-Africa.
Umnumzana Xavier Kasukwere wayesiphatha amandla sikahulumende kweleZimbabwe.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umlimi omhlophe umnumzana Martin Grobler usexotshiwe eplazini leProtea Valley Farm eRua lapho abelime khona igwayi, umumbu lokunye njalo elenkomo ezidlula amakhulu amathathu 300. UGrobler uxotshwe ngunkosikazi Ivy Rubindi okuthiwa wanikwa iplazi leli nguhulumende ngesikhathi abalwa impi yenkululeko labalandeli bebandla leZANU-PF beqala ukuhluthuna amapulazi abamhlophe ngomnyaka ka-2000. UGrobler owangena eplazini leli ngomnyaka lowo uthi wayecele ukusebenzisa iplazi leli kumnikazi owatshonayo. Uthi kuyamangalisa ukuthi abantu abanjengaye lokhu besuswa emapulazini loba uhulumende esenda kuthembisa ukuthi uzahlawula abathathelwa amapulazi ngemali efika amabhiliyoni amathathu lengxenye 3.5 billion.
It's very sad because we had a lot of faith in the new administration.
Uyadanisa lokhu ngoba uhlelo lokuthathela abantu umhlabathi lokhu luqhubekela phambili.
I don't see any future unless there's security of farmers on their land.
Uthi omanje usedinga indawo yamadlelo enkomo zakhe.
have to find some way for them to go. I will try and go on the farmers group chats and find out
where ngidingele inkomo zami amadlelo ngoba akwenzi ukuthi ngizithengise kona manje. Ngizakhulumisana labanye bami. Ngizazithengisa sezinonile ajika tesi.
Through the winter. So I'd rather keep them until we sell them in April when they're in prime condition.
Kubikwa ukuthi unkosikazi Rubindi osebenza kuhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima uncediswe ngumthetho ndaba ukuba angene eplazini leli. Unkosikazi Rubindi walile ukukhuluma ngodaba lolu esithi abafisa ukwazi ngokwenzakalayo kumele bekhulume lomphathintambo wezokulima uMnumzana Anxious Masuka. Kasenelisanga ukukhuluma loMnumzana Masuka obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Abamhlophe abafika inkulungwane ezine lengxenye 4500 bahluthunelwa amapulazi kusukela ngomnyaka ka-2000. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele Democratic Republic of Congo uthi uyesaba ukuthi ungamemedeka okwethusayo umkhuhlane we-Ebola osanda kubulala abantu abafika phose amajumi amahlanu 48 esabelweni se-Equator. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Bengana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siqhubekela phambili sixoxa ngodaba lwelifa. Silobaba uMnqondo Banzi Magonya lo mama uVictress Mathuthu. Lezi zingcwethi kwezamasiko esintu.
Ngaphezu kwakho konke Mthembu, kumele sizwisise ukuthi kanti yona indaba yobundlalifa le iyenzelwani njalo kuyabe kukhangelelweni nxa ukuthi umuntu yindlalifa. Akusuye wonke umuntu owelwa yinkatha ukuba yindlalifa isikhathi esiningi uMfoka Mthembu. Ngoba indlalifa, umuntu oba yindlalifa ngumuntu olokuziphatha, ngumuntu olokunakekela abanye. Kwezinye isuku uyafica umuntu umama kunja ahambe azijiyele iwili yakhe, ajiyele umnotho wonke, awujiyele umntwana oyinkazana olizibulo lakhe, ngowesibili ngowesithathu. Ngoba uyakwazi usebabonile abantu abakho ukuthi nxa ngingajiyela umnotho wami lo ngiwujiyele uThembelani owumntanami wesithathu ebantwaneni bami abahlanu, kubo bonke abantu abami nguye umuntu okhanya engagcina abafowabo laba. Abafowabo angeke belamba, angeke beswele nxa ilifa lami ngalijiya kuThembelani. Kodwa ngingalitshiya kuThamsanqa. UThamsanqa yisinothongwana, yisidakwa ngumuntu vele ongela kuziphatha, uyehluleka, wehluka impilo yakhe na yedwa. Kambe nxa sengamtshiyela ilifa, kambe nguye umuntu ento yini, engabagcina odadewabo yini? Kwezinye isuku uyawufica umuntu esiyatshiyela umntwana oyintombazane ilifa, ngoba embona ukuthi umntanami lo uresponsible kakhulu. Kodwa-ke enyenda-ke umntwana.
Wathi singenisa umama Magonya.
Umama ethiye ebhale iwili wanikeza ilifa lonke walinika lo oyisicino. Kusuka izimpi-ke lapho. Uthole ukuthi abantu sebekhontesta lawo mawili athiye ebhaliwe ngoba umuntu aleleyo gunya lokuthi mina ngiyindlalifa, ilifa ngeke umama azalithiyele lo oyisicino. So ngicabanga ukuthi okungcono nje kusayilokho ukuthi kungathi singafunda ukuthi amafa khona la abiwe ngendlela elinganayo. Ngoba noma umtshiyele omncane ngiyakutshela ukuthi impi ezasala ivuka lapho ngemva kokuthi usitshiyele lowo omncane, usitshiyele phakathi, laba abanye sebezazi befuna ukwazi isidla sokuthi kungani kuze kutshiyelwe yena. Loba bekubhekile ukuthi hayi lo ngumuntu olengqondo kodwa ngeke bakuthatha abantwana ngaleyo ndlela, so kumele bakubangise lelo lifa. So kusika izimpi ngamafa njalo.
Kodwa esintwini kuyavuma ukuthi ubhale yini kumbe ulobe iwili Magonya, kumele kwenziweni khonapho?
Angithi iproblem ukuthi nxa abantu bekhangela isintu babona ngani isintu into eprimitive, into elobuqaba engelakuphucuka. Isintu sakithi dube siphucuke kakhulu ukudlula isiNgisi. Isintu siyaguquka phela ngokuya kwesikhathi empilweni zabantu. So isintu sezolo esabo 1780 naso sesigugukile, sigugukwe ngokuguquka kwezikhathi, ukuguquka kwezinto Mthembu. So asivumeleni isintu sethu ukuthi sisikhwabithe, isintu sethu sisenze sibe isintu esizasenza ukuthi siphilisane kuhle. Ngokuthi semukele utshintsho nokuguquka kwezikhathi, that is guqukisa izinto, sitshintsha izinto ukwenzela ukuthi siphile kuhle, siphilisane kuhle esikhathini esiphila kiso. isintu kasontamo kayigobi
ngosazala mathuthu
dube ukuze le nto isebenzele sonke into zokwaba kwamafa nokubhala amawili abantu abaseleyo ma umuntu isethe wahamba nxa echiye iwili abafunda ukuhlonipha iwili echiye ibhalwe umufi kuzoba lula njalo kuzagwema izinto emafamilini.
Ngithathelele lithuba ukuthi mbonge umama unkosazana Victor Mathuthu ukuhlanganiso yezim imbokodo njalo ingcedi kwezamasiko esintu. Bonga kakhulu ubaba uNqondobazi Magonya, induna phela esintwini. Siyakuhlonipha nduna, sibonge kakhulu ungathola kusasa.
Hayi, kuyabonga ngamthembu.
Isibonga kakhulu ye sihlobo zami. Asihlanganeni sikabaphileyo ngeviki ezayo.
Khangela ubaba mkhulu babe lobo logogo.
Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle zimpapho muhle okhulumayo ngumichael hove namhla kuhlelo sixoxa lo sakhulayo oke waba yingxenye yohlelo lwe-Chevening Scholarship kwelengilandi. Uhlelo lolu lujonge ukuthuthukisa intsha yakwele Zimbabwe, intsha yakwele Afrika. Kuhlelo silomnumzana Butholezwi Khosinyathi. Butholezwi, ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshele okunenge ngohlelo lwe-Chevening Scholarship.
Yi-program eyenziwa nguhulumende wase-United Kingdom. Uhlelo lolu lunika amathuba kunzalo yaseZimbabwe ukuthi bayetaditsha imfundo ephakemeyo okomnyaka owodwa ema-university achiyeneyo kwele UK. Mina ngaba lenhlanhla ukuyaqeqetsha khona le ngomnyaka ka-2017 kusiya ku-2018 ngisenza i-masters. I-Chevening isekela labo abafuna ukuyakwenza i-masters. Akukhethelekile ukuthi ufuna ukutaditsha kuyiphi i-field, uyazikhethela phose uyenza kwamasiko njengami, phose ufuna ukuyafunda ezempila kahle uyazikhethela ngokuthi wena ufunani. Uya-applyelwa mnyaka yonke nje jikelele njengaka-TES, ama-applications sevuliwe azavala umnyaka ususiyaphela bakhethe, then o-applye ngomnyaka ka-2020 uzaqala izifundo zakhe ngomnyaka ka-2021.
Kuyini okwenza ukuthi ufise ukuba yingxenye yalolu hlelo?
Luhlelo olulohlonzi kakhulu. Kuvamile ukuthi labo abadlula kulolu hlelo babe lokuhlonipheka okuthile ezigabeni. Ngakho mina njengomuntu osesebenze kwezamasiko kwesikhathi eside, ngakubona kubalulekile ukuthi phose kangizame lami ukwenzela ukuthi ngiqinise isisindo engilaso njengengcwethi ekuqeqetsheni kwezamasiko. So kwangincedisa kakhulu ukuthi lami ngithi hayi, nxa kuhlangana labo abaqeqetshileyo kwezamasiko lami ngisukumele phezulu.
Uhlelo lolu lukusize kanjani njengosakhulayo odabuka kwele Zimbabwe?
Ngenza i-Chevening ngomnyaka ka-2017 kusiya ku-2018 ngathi mphenduke eZimbabwe. Kwasokusenzakala ukuthi kwaba le vacancy e-National Gallery yakoBulawayo. Kuyumbono wami ukuthi okwangenza ngacina lami sengiwuphiwe lowo msebenzi kwakungenxa ye-Chevening. I-masters engasengilawe e-Culture, Policy and Management mbona yiyo eyangenza ngaba lethuba elingcono kulabanye ngincintisa labo ukuthi kube ngiphiwe isikhundla sokuba ngu-regional director we-National Gallery in Bulawayo.
Hayi, siyakuzwa mnumzana Nyathi, gqiba ingxoxo yethu ngokuchasisela uZulu ukuthi abafisa ukuba yingxenye yalolu hlelo ngomnyaka ka-2021 kusiyafika umnyaka ka-2022 kumele bayenzeni?
Chevening isivulile ama-applications for labo abafuna ukufunda ngomnyaka ka-2021 kusiya ku-2022. Ngakho inzalo yaseZimbabwe ifisa ukuthi apply ngabahambe ku-internet bayegoogle ukuthi Chevening Scholarship, bazayibona i-application form yangkhona ku-applywa ebulenjini. I-application yangkhona ile mbuzo nje emine ekhangela kakhulu mayelana ngobukhokheli bakho, indlela osebenzelana labanye, izifiso zakho nge-career yakho kusiya phambili, le mimbuzo echiyene. So kubalulekile ukuthi uqale uyebala ubone lokhu abakufunayo esingakuthi eligibility criteria. Ungazibona ungani la uyakusuthisa lokhu abakufunayo usongazama lawe u-apply.
Sithanda ukubonga umnumzana Butholezwi Khosinyathi ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Seselugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, 8 to 9 p.m. lapha emsakazweni we-Studio 7. Olivalisayo ngenjabulo, igama lami ngu-Mike Hove. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Sike sizwe lamhlanje ukuthi uNtungamelinkomo usiphathelene kuhlelo lokholo lwesiKristu. Ngiyalambulela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Sesibuye sahlangana zihlozi inkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje lapho uNkulunkulu asivumele khona ukuba sibe ngabaphilayo. Nxa lisakhumbula siyigcine kuya iviki siyikhuluma ngoJesu engena esinagogeni lapho ulo muntu wayelesandla sokudla esasilimele. Ke siyiqhubekelayo indaba le siyithola encwadini kaLuka isahluko sesithupha. Namhlanje ke sizayithatha kuverse 8. Lapho kufundeka khona sisiya phansi ithi Keba wazazi izizindlo zabo wathi kuyo indoda esandla sishwabene sukuma ume phakathi wasukuma ke wema uJesu wathi kubo yanibuza ukuthi kuvunyelwe ngesabatha ukwenza ukudle noma ukubi yini ukusindisa umuntu noma ukumbulala na sebaqalazile bonke wathi kuye yelula isandla sakho wenze njalo ke saze saphiliswa isandla sakhe verse 11 base begcwala ukuhlanya bakhuluma bodwa ngokuthi bangamenze njani uJesu. Nansi indaba le ababhali labafarisi ngale besizwile kuleya iviki ababelalele ukuthi kabazange bakhangele lo umuntu wayedinga uncedo wayegogekile mhlawumbe ekhangelelwa phansi seyiswa ngoba wangaphelelanga njengabo bona ababesithi baphelele. UJesu uyaqhubeka azangazihluphe ngoba iBhayibheli lithi wayazi imikhumbulo ulo yabo kodwa waqhubeka wamisa phambi kwabo uthi kubo yelula isandla sakho. UJesu kazange azikhathaze ngababhali labafarisi ngoba wayesazinhliziyo zabo zigcwele usathane. Baningi abantu abasezikhundleni abalenhliziyo zokungafisi ukubona abanye abantu bephumelela abathi umuntu angasindiswa kumbe angaphumelele akhuphuke esuka ezingeni eliphansi siya zulu bazonde. iBhayibheli ithi basebegcwala ukuhlanya bakhuluma bodwa ngokuthi bangamenze njani uJesu. Silabo abantu abanjalo empilweni zethu abakholisa ukuthi kube ibo bodwa lanxa kulolutho olutholakalayo bafisa luze kubo bodwa yibo bona abalagcwele inkohlakalo. Siyabazi sihlala labo siyababona benza izinto eziningi bezenzela bona bodwa bangabona omunye umuntu ngesandla langomsakathixo ephumelela ezuza impilo engcono bayazonda bahlanye. Siyakwazi ukubana abanye abantu bavele kabafuni ukuthi balinganiswe labanye abantu bakholisa kuyibo yibona laba abanye baze bantshontshe lezinto ezizila ezingatshontshwayo batshontshele umphakathi bathathe imali yokulwisa indlala yokulwisa kuhlane bazidlele bodwa bathi bangabona umusa kaThixo usuhambele kulabo ababakhangelela phansi bazonde kumali sayo. Kayisibo abantu abaphansi abanjalo ngabantu abaphezulu abakholisa ukuhlupheka kwabanye abantu abakholisa ubugoga babanye abantu. UJesu uthi elula isandla sakho uyaselula siyalapheka. Ngithi kubabhali labafarisi abaphakathi kwethu izandla zenu enxeka zigogekanga kodwa vulani ingqondo zenu yize zigogekileyo linanzelele umusa kaNkulunkulu lingazenzisi ngoba abantu ngabakaNkulunkulu Nkulu kayisibe bweni.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhulekeni. Nkulunkulu yenza ukubana sonke selule izandla zethu imikhuhlane esilayo usinabekele ngokufana nayo thina abaphilayo. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silo mfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngeGibbs Dube.